Vuka njani mtoka zomute, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namhla emigwaqweni. Besekela induna uNhlanhla Mangweni wena.
Singakhangela ukuthi yena ngozasilela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawazimba la manzi ngoba ufela iqiniso okhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucaphule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo labangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abaku-diaspora angxenye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni wena ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMathabeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayethu ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawazimba la manzi ngoba ufela iqiniso okhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona kanjani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma kuZANU kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthukuwo siliphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni wena ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela undiweni mina into engiyibona ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu blow out of proportion ukuthi kuthatha ukuba into enkulu kakhulu siba into enjani angani udinga ukuthi siyipublicize kakhulu indaba le into ezinjezikandiweni into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezi zinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe nxa kuthi omunye wabo kwalahleka waphuma bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yise sibonge ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonge ukuthi zigcina zisishiye emumeni omubi kakhulu ikakhulu nje kade mdinga ukuthi kodwa kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni kubonakala ukuthi ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili but nangangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yintoto kanisiyatshengisela nalawo abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani hatshi bo induna yinduna induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi
ye kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna yindawo sibili okungamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana soke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsocokona
hayi eqinisweni lonke sikile liphelelelo akulandawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna hatshi lapho uyabe esenza ngani kuthiwa usethi kuleyinye indawo engayishiyo ndawo engumango ongasuki kahulumende akunamganga okuthiwa lowo wawunyathelwa kumbe lowo kwawuthiwa nguhulumende hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba yilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho ngibonaloko amvumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anto yakwazi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonokho gipsi yinto izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yumsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzikikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomphakazi ngokudirela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomphakazi sixhaseni endiweni ukhayisa sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka siligade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la mazwi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna yiyo i-heritage
ye singathi-ke ubona kuzani kuyabe kulabantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngokuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye angithi singabaxhwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo
so kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla yamabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuthuku osiluphathwayo singasizwe samthakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolulumemetheke emhlabeni wonke jikelele Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MTC kulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Newsday. Liphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcwethi zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba aGNA. Wabanje ke sonke isikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho enifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho. Ungakhohlwa ukuthi kumele ufithizele kombane okubhale audio ku WhatsApp bese usithumezela kunombolo ethi 0120254650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakutshoyo. Yalo bona vele abafuna ukuphisa ngontando kayiphisa la nxa besazi ukuthi barong, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barong. Lo khulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siright, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagezi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into esiyenzile abantu baseZimbabwe. Ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa esiyenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti siyehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Yabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazi lokudana ngendlela uhulumende mezathi abana abantu abagangileyo abahlukuluza izinduna. Kati shuwa ukuhlonipha sokwaya ngaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kati shuwa abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Konoku uthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani? Iphinde ngibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lowo mbekwa ngakhe. Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona kuthiyane lokhayisa. Ngaye khonale navela khona ehlukuluza khonale lapho avela khona. Athi ukhayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko. Kati esasisela masiko isizwe esilahlekileyo. So kusho ukuthi bona bayakuthayezelela khonokho. Isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa, abaniki bazwayo ukuthi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Kusasizwe sothiwa yeye abantwana abalanhlonipho bebone ebantwini abadala banjaomthawo nematanda lapho kumbe laso isibongo bani sonisa. Hhayi, abake bezame ukuhlonipha abantu, bake bezame ukuhlonipha sibilwa nematanda lapho.
Mina ngudivayini ngapha enkabazi. ukuthi nalapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni, asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina la.
Likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho, usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246500318. Isithabe phela lama likes lama ama hearts koko kunjalo nxa likhona kuFacebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kweSudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobu bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili lamashumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye kade beku-Instagram lokunye okufanayo. Kukhanya ngazani-ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger, lakwele Tunisia. Zulukaldaba, kuhlelo lapho esixoxa khona-ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoxa-ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Mamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani, linjani?
Siyaphila, unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mamoyo?
Sengilo minyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Mangisebenzela ngikhaya here and there ngangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngingareviewa lokhu, ngingasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasengani awusamningi kangako. So amalanga lawa bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu wenze i-admin, nxa sengumuntu ongani uyangi ngizenyazo izinto zamakhompyutha. But kalezo sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. Ngingase ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yes, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora engxenye abantu abangani babo kumbe ihlobo lapho and kabakwanisi ukubuya, whether kuyikuthi kabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube nje amaphepha yala. But ngingabancedisa ukwenzela engxenye, for example, engxenye omunye ulo mama wakhe obe le-birthday last week kumbe ebuya next week engxenye ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa, thengela ikhekhe, izinto engxenye kwesinye isikhathi ezihlupheka ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi engxenye ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona silinto okunye okucabanga ukuthi ukwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelela lapho abahlala khona lakhona ukukwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So yabo kwenza njani?
Abantu bezangicontacta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngizenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba lezazi izinto zangapha kulalotho kwamahhala. So ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process of communicate ku-WhatsApp ngibathumela amabithi babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona njengokuba ngivele khona ngapha eAmerica. Yakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-net 1. Nxa bese America +263 71 622 4800 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukona njalo ku-Twitter siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter @ hometown plug. WhatsApp ye yona liyani number ngiqambile +26371622480.
Yeah, posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi ngona bathi baqalise ukucabanga basicontact sivenzele izinto ngaphe kulawayo.
So
abakhulu bonke labo esibabonayo every day, abobaba abagcwele lapha etown, sibenzele izinto.
Ye, okwamanje okobulawayo kuphela?
Ye, ngikobulawayo kuphela.
Ye, sithathelele ithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhonakale ke okobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungathinelwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale leCongress luvumela abantu abafundileyo nabazingcedi ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sipoqe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze la.
So nxa
sikhangele kuvulelwe labanye.
Ye, nxa sikhangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokhanyani sokuvalelwa abanye.
Na nguzwisisi.
Ye.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu. Miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili ziqine kangaka, ingabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusabandlululo kwaye kwaba lenye article eyathi ama-African a-leading ngemfundo, abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona zani kuvela ngaphi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland, so angizwisisi mlasele kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaholi usenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini, omongikazi eminingi, ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kuye kube nabantu be-Mexico ngoba bengela mfanelo bayenza ikakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho engihlala khona eLouisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyaku-housekeeping eyabe isenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo. Miningi imisebenzi lapha.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye ese-New Orleans eLouisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngiloba bake uNkululeko Dube weInkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi, silahlekelwe imuli yakombaya, ilahlekelwe iyasi, ilahlekelwe ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaka kumbe into abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. Intombazana uSonia Mbaya, intombazana engathi mina Akululuka umkhohlo ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umakhulu. Ngikhonze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wachiyayo naye uBrenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esikhalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. Sonia usiyeke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ngomvulo onalo esisuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi silahlekelwe sibili, kodwa ke ngayi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani leya?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke. Kodwa ke nxa ngisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla, iyasa ithe isuka phansi usukelayo, engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo. Wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma, wasuka ke wangena kubhamu shibilika, ikhona ingoma esayikhaya ibhamu shibilika lethi bhamu jive. Nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Sibanda.
Yekeleni hambe
I boy Tamlinle
aya bisa malenge equla wayekhona njalo lapha. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa oGermany, oAustria, oCzech Republic, amazwe abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethemba lokuthulela ngokuthula. Umvalelise tube.
Ngithi kuSonia esihle kahle vele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku yabandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
lathi sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mabri. Singakehlukanisi lokandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje ku-Studio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni koBulawayo besekela induna uNhlanhlama Ngwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi-ke lamhlanje singathi singakahambi, ngeke ngilibalele nje okuncane lapho okuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsi uthi siyaphila Dube indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kwele Zimbabwe, kungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sibuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammond laye ukhona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sephuma ke enkundleni, sengilivalelisa ke uGibbs Dube. Ngitshona kodwa.